Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 28 Mfufu 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lemthwakazi Republic Party linikeze iziphathamandla ze United Nations ugwalo olulezikhalazo zebandla ezibalisa ukuzibusa kwesigaba semthwakazi kunye lodaba lwegugurahundi.
Sasivele sikubekile kunhlelo zethu ukuthi sizoqala ukulobha amazwe omhlaba, siwatshela ngokuthi sesiphuma kwele Zimbabwe, kanti futhi njalo siphakamisa lodaba lombhuqazwe.
Abasekeli bebandla lezanu PF babikwa bezamile njalo ukuvimba umkhokheli webandla le-MDC Alliance ukungena esigabeni seMashonaland West izolo.
Bathi ukuthi izanu PF ibifakeke abantu abale mawipona chene ukubana bemisi program yethu kufakwa manje emgwaqweni lakho konke le moto esicheneyo, more than 10 is moto.
Inhlanganiso yamatitshala ezimtha ithi ayisoze ivumele uhulumende ukuthi axotshe ababalisi abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Republic Party linikeze iziphathamandla zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba awe United Nations ugwalo olulezikhalazo zebandla ezivalisa ufuna ukuzivusa kwesigaba semthwakazi kunye lodaba lwegugurahundi. Abantu abaningi kakhulu bafole ezitaladeni zePretoria besiya emahofisini la behlabela ingoma ezihaya ubuthwakazi, bafika phandle kwamahofisi e-United Nations lapho umkhokheli we-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo ayethule khona amazwi akhe ekhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bephakamisa ilizwi lesigaba seMandebeleni andubana benikeze iziphathamandla ze-United Nations ugwalo lwabo. Sixoxe lo moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga babu Chris Gande, linjani labalaleli? Uhlelo lwethu luhambe kahle kakhulu namhlanje lapha kade siyetshengisela khona emahofisini e-United Nations ePretoria khona apha kwele South Africa. Sihambisa ipetition yethu ebikhuluma ngokuthi sesicela inhlanganiso ezinjengamazwe e-United Nations angenele udaba lwethu lwe-self-determination. Udaba lolu luhambe kuhle kakhulu njalo siyabonga ukuthi ama-officials e-United Nations asamukele kahle kakhulu, kanti labantu bethu bebezile ngobuningi. Yonke into yahamba ngendlela ekade sihlele ngayo, okubonisileyo ngempela ukuthi abantu bakithi nxa singaziqoqa sizihlele, inkululeko yethu izabuya kungekudala. Sinanzelela kakhulu ukuthi abantu bethu bagcwele kulone le-South Africa lakwamanye amazwe, kodwa siyabonga ukuthi imeseji yethu ihambile ukuthi sazise amazwe omhlaba ukuthi sesifuna ukuzikhulula siphume elizweni leZimbabwe.
Manje ngemva kokwethula elikwethulileyo khona ngale emahofisini e-United Nations, kuyini eselikukhangelele? Likhangelele ukuthi lizaphiwa na impendulo?
Sikhangelele sibili ukuthi impendulo sizoyiphiwa, ngoba obemele i-United Nations u-officer u-Isaac Letwaba usithembisile ukuthi ke incwadi yethu iza kuyafika khona lephezulu kwabayibo abakhangelele ngendaba eziphathelana lalezi kade sizethula kibo. Wasithembisa ukuthi ke impendulo yethu ingabuya kungekudala. Okuyinto yokuqala mhlawumbe esithe siyenze siyimthwakazi Republic Party ukuthi sithuthukise kumbe senyukise udaba lwethu le-international lobbying. Ngoba lonyaka kungasodaba lwe-COVID-19 sasivele sikubekile kunhlelo zethu ukuthi sizoqala ukulobha amazwe omhlaba, siwatshela ngokuthi sesiphuma kwele Zimbabwe, kanti futhi njalo siphakamisa lo daba lombhuqazwe, udaba lwe-genocide. Ngoba sinanzelela ukuthi udaba lwakithi alukakhulunywa ngabanikazi. Kungakho-ke kathe sesikhuphula izinga sesithi sesifuna ukuthi umhlaba ungenele ube involved edabeni lwasemathebeleland le migenzo esithi yimthwakazi. Sinanzelela ukuthi amazwe lawa ahlanganiswa ngo-1923 kungenasivumelwano samandebele labantu besishoneni. Kungakho ngokunjalo lasekhaya khona ngale sibhizi siyasebenza siyezabelweni singena sichumayeza abantu bakithi ngevangeli self determination ukuze lalapho nxa sikhuluma lo mhlaba babone ukuthi ngempela abantu silabo.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Abasekeli bebandla leZANU PF babikwa bezamile njalo ukuvimba umkhokheli webandla leMDC Alliance ukungena esigabeni seMashonaland West izolo. UChamisa ungene kulesi sigaba ekhulumisana lenkokheli yomphakathi kunye loZulu Mathupha. Imfanekiso esithunyelweyo itshengisa abantu abaningi kakhulu beminyana befuna ukumbona. Sixoxe lomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla leMDC Alliance, umnumzana Gift Ostalo Sesiziba, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umongameli Advocate Nelson Chamisa ubehlangana ke lezinduna labantu bemaleaders emacommunity labantu abachiyeneyo ke endaweni ezintathe urungwe ekaroyi lasemagunje. Okokuqala ukuthi ke sihambe kulezi ndawo ukwaqhuba umsebenzi wethu ndakula ke okumise umsebenzi despite ukuthi izana uPF ibifake ke abantu abale mawuyibona chiyene ukubana bemisi program yethu kufakwa manje emgwaqweni lakho konke le moto esichiyeneyo more than 10 izimota ke ezi-central intelligence ebezifaki ukubana ke zimise uhlelo lethu. Kodwa ke izizukulwane zeZimbabwe labantu bonke jikelele babemanyane bonke ukubana uhlelo lethu luye phambili njalo kungabi lo muntu ongamisa ke ama-program ethu.
Ukhangelelwe ukuthi uza kuya ngaphi umongameli?
Saya ke lapho esingakangeni khona emashonaland west so sizaziswa ke ekuseni ukubana hhayi namhla sihamba lapha lalapha, kodwa ke ngikwazi ukubana siyaqhubekela phambili ngohlelo lethu ukubana ke siye ezindaweni ezisemaphandleni ukuze sihlanganele labantu bonke abaqhakathekileyo kundaba yokuthi kube lo manyano yenguquko yelizwe.
Umnumzana Gift Ostalo Sesiziba ngomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla leMDC Alliance. Inhlanganiso yamatitshala eZimta ithi ayisoze ivumele uhulumende ukuthi axotshe ababalisi abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19. Uhulumende wanquma ukuba kusukela ekuqaleni kwayonale inyanga zonke izisebenzi zakhe ezingahlatshwanga amajekiseni womabili e-COVID-19 zingayi emsebenzini. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eZimta, umnumzana Richard Gundane, utshele iStudio 7 ukuthi abasoze bavumele uhulumende ukuthi axotshe ngitsholo yedwa umbalisi ongahlatshwanga lijekiseni.
Inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association kayisoze ivumele ukuthi ababalisi baxotshwe umsebenzi nxa siqondane ngendaba yokuhlatshwa ijekiseni le-vaccine. Into esikhuthazayo ukuthi ababalisi bonke kumele ukuthi bahambe bayahlatshwa ijekiseni le-vaccination. Yikukhuthaza lokhu ngesikhiwa sikhuluma nge-encouragement ukuthi kuqakathekile ke ukuthi ababalisi bonke bahambe bayehlatshwa. Kodwa ke into eyaziwayo ukuthi abanye balama medical conditions achiyanayo. Leyo into ithina sikhona ukuthi simelele ababalisi abanjalo ukwenzela ukuthi kungasoze kwaba lokuhlukuluzwa kumbe kwabe sokugcina sokusetshenziswa impamba ngamandla ukuthi umuntu ayehlatshwa kumbe njalo umuntu agcine sesesaba sesiyehlatshwa against recommendations from the doctor. Hayi lokho kawumelanga ukuthi kube njalo. So thina njengenhlanganiso siyabe si representa ababalisi bonke wenzela ukuthi kungasoze kwaba lo muntu oyedwa ozagcina sekuthiwa sexotshwa umsebenzi kumbe imali kayisabuyi. Hayi lokho nxa sikukhangeleka kusoze kwenzakale. Yiwumsebenzi wethu ukuthi sifikele khonokho ukuthi kwenzakale.
Umnumzana Richard Gundane ngunobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eZimtha. Izakhamizi zemganwini kobulawayo zikhala ngokucitshwa mahlayana kwamandla kagetsi kuleli lokithi. Inhlanganiso emela izakhamizi yebulawayo Progressive Residents Association ithi okudanisayo ikuthi inkampani yezesa ayilahlelo lokwazisa uZulu ukuthi izacitsha nini amagetsi lokuthi azaphenduka nini. Lanxa nje udubo lokusilela kwamagetsi solunganeno, izesa iyacitsha njalo nje endaweni ezichiyeneyo ukuze iwalondoloze. Kodwa kwesinye isikhathi acitsha ngoba imitshina ingasebenzi kuhle, kuntshontshwe ama-transformer lencingo zawo. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxa lesiphathamandla sebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Udubo lokusweleka kwamandla kagetsi elokitshini lemganwini asiyonto eqalisayo. Kuvamile ukuthi kwenzakale njalo siyasibabikele abantu bezesa bathembisa ukuthi bazahamba baye kulungisisa khonoko. Ngoba kwesinye isikhathi kuyabe kubangelwa ukuthi kuyabe kulezinto bona abazenzayo khona ngale abezesa emganwini.
Udubo lolu lusemganwini kuphela yini? Kwamanye amalokitshi akhona amagetsi.
Amalokitshi amaningi ahlangana lodubo olufana nalolo olomgcanweni. Ungakhangela indawo enjengeHillside sokulesikhathi eside bekhala ngokuthi amagetsi logacichayo abalawo kwezinyanga phose ezimbili. Ukuhambe futhi endaweni enjengabomakhandeni lakho bayakhala ngendaba efana nayo. Lemganwini layo kibophumula south khona phana lakho uyafica ukuthi kuyahlala isikhathi izindawo ezithize zicitshelwa lazo amagetsi. Kodwa suka sikunanzele ukuthi kuyachiyana ukucitshwa kwamagetsi lokho. Ezinye kuyabe kuthe kwalahleka umbane kumbe kwalahleka amandla kagetsi ngenxa yokuthi kuyabe kube lama faults athila enzakeleyo, mhlawumbe ebangelwe ngumoya kumbe mhlawumbe ebangelwe ukuthi intambo zitshontshiwe. Ungathatha umzekeliso owendawo enjenge-North End, amagetsi khona ngale ziningi indawo ezike zahlala zingelawo. Ukhangela izindawo enjengeHillside engingayibalisa lakho uzafika ukuthi sokulesikhathi amagetsi engekho ngenxa yokuthi kuyabe kuthe kwaba lama faults athize ukuqambuka kwentambo okwenzakeleyo kumbe dubuka kwezitisho kwenzakeleyo. Siyeze siba lezindawo ezinjengabo Phumla South ukuthi amagetsi abehambile ngenxa yokuthi kuyabe kulokunye yona izese kwenzayo ezigabeni khonaphana kodwa ingasatshela abantu ukuthi izacitsha amagetsi ngesikhathi esithize. Abantu nxa bebona kungela amagetsi ezindlini zabo bazitshele ukuthi ugetsi uhambile ngenxa ye-load shedding, kukanti bona begetsa yibabaye besebenza babe sebecitsha amagetsi lawo mahlayana.
Izesa ingazisa abantu uhlelo lokucitshwa lokulayithwa kwamagetsi kungaphathisa njani lokho?
Sihlala sibakhuthaza abezesa ukuthi njenge-service provider kabaxoxisane labantu ngaso sonke isikhathi. Nxa kuyukuthi kulohlupho lokuthi kube khona umonakalo ngentambo zegetsi kumbe ngezitishi zikagetsi, kabaxoxisane lezakhamizi zihlale zikwazi ukuthi kulodubo olunje. Nxa kuyukuthi bazathatha amandla kagetsi kuyibo abafisa ukuthi bawathathe lakho ngokunjalo kabaxoxisane lezakhamizi ukuze izakhamizi bekwazi ukuthi kuzakwenzakalani. Esikukhuthaza kakhulu ukuthi nxa sokule load shedding akuphume i-timetable mbululuhlo oluqondileyo oluzakwenza ukuthi abantu benelise ukuplana kumbe ukuhlela izinhlelo zabo zokuthi bazasebenzisa sikhathi bani lawo magetsi. Nxa ihamba ngesikhathi esithize benelise ukuthi balungisise, abafuna ukulungisisa igetsi sesekhona. Ukuba le timetable kuyancedisa ngoba izakhamizi zizabe zikwazi ukuthi ngesikhathi esinje igetsi iyabe ikhona labo bahlela inhlelo zabo, ngesikhathi esinje iyabe ingekho labo benelise ukuhlela inhlelo zabo. Khona kana sihlala sikukhuthaza, kodwa ke sikunanzelayo ukuthi uzesa nxa simqathanisa lo BCC akufanani. Ngoba u-BCC uyabe khiphe i-timetable yakhe eclear siye ukuthi amanzi azahamba ngalesi sikhathi abuye ngalesi sikhathi. Kodwa uzisa ubona ngokuhamba kwegetsi ukuthi hayi kade sebecijile ukuthi ubuya nini uyabo ungakwazi. Kwesinye isikhathi uyahamba 5 minutes aphenduke. Kugcina sokubulala izimpahla kwesinye isikhathi ahambila ngalonke. So ngokunjalo ke siyakhuthaza njalo sihlala sikhuthaza ukuthi izisa kayiphumele timetable kumbuluhlu lokuthi bazacitshana nibalayiteni namagetsi abo kwenza ukuthi izakhamizi zibe kwazi ukuvikela impahla zabo ezingalinyazwa ikuhamba lokuphenduka kwegetsi kumbe zibe kwazi ukuthi zizasebenza ugetsi ngalesi sikhathi njalo balungiselele lokho abafuna ukusebenza ugetsi.
Umnumzana Thembelani Dube ngwenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Jalo ezempina kahle lubika ukuba abantu abanengi ababanjwe igciwane le-coronavirus ngabalithelelwe ezikolo kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika ukuba kulomuntu oyedwa oyiHarare obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo, kuthi abangamachumi adlula ithobaminwembili 84 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi abangamachumi amabili lanhlanu 25 ngabathelelwe leli gciwane ezikolo zeManicaland abayithobaminwembili 18 leMaswingo abayisikhombisa 7.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba oluthi isithunywa seUnited Nations esesuke elizweni izolo sikhuthaze uhulumende ukuthi akhulumisane lenkokheli yezombusazwe. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi omunye umlisa odabuka eKwekwe waphosela ibhomba lebhedulo esitolo seChicken Inn eHarare uncitshwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail ngoba ebonakala njengomuntu oyingozi emphakathini. UDouglas Chada utshele umantshi weHarare ukuthi waphosela leli bhomba eChicken Inn ngoba wayefuna ukwethusela amasela ayefuna ukumthathela imali yokutsheketsa ayelayo esambeni sakhe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani uDio 7 yabingelela undawana zonke lapho isakazo ofinyelela khona. Ngibonge kakhulu sizwa indaba mhlana malanga ezikumakini isenzela umsebenzi ube lula ukuthi sazi noma sekudeni okwenzakala ekhaya. Basakaza abahle njalo abathandekayo. Ngisicela ngisicela ngumhlali ohlala endaweni yaseNyamendlovu khona isigaba laphana sizothiwa iMakhokhomba lapha abaningi basazi abazi. Yazi sinohlupho umsakazi laphana. Bengicela ukuthi mhlawumbe yo umhlonitshwa uRobert Mpofu lapha umdudla nguye owasisiza sasizenkatazweni nejojo ujojo lalikhona laselivuza sina singabantu abahluphekayo kule ndawo. Besicela ukuthi manje idojo leyangasela amanzi ingalamanzi linjalo lejojo. Besicela ukuthi mhlawumbe mawenza esipisele injini injini yelapha ayisekho siwazi yaphi yatshontshwa mhlawumbe ayisekho. Abantu bahlupheka kakhulu laphana mhlonitshwa obhedibofu laphana baba. Sicela ukuthi usisize kakhulu mhlawumbe ngamasola noma ngenjini enye endala mhlawumbe mawunako wakho usize singomakhelwane bakho laba siyakhala sizakhamuza simakhokhomba. Sicela usipone laphana musi siyahlupheka kakhulu. Uma siyazama siyazama uvumo imali ayikho kodwa besicela mhlonitshwa omkhulu ukuthi mhlawumbe lisisize kakhulu ngendaba yamanzi emakhokhomba laphana ijojo lizocela ukuthi umoya lisikwa phezulu lapha life sibe sesimuza kaningi kanti ke atungasiza kakhulu siyacela sicelela thina siza khamuzi kule ndawo sicela kakhulu sincongcuzwa siyathemba ukuthi ukusizwa. Ngiyabonga
bandezela uphelo lo bani
asinike amajono mahlaba siseyo
uzolo
lembono nje empile emthathwe emine sibe sithina on behalf of abakhokheli bethu sesina sikufake straight izikhalazo zibakha engizama ukukutsho ngokuthi indawo iyagula indawo ikhula umsebenzi kwamkhulu kodwa abakokheli bethu umsebenzi wabo ubamshana sibe sina ngakuyenza maybe from the studio you can easily come uzibonele wedwa uzabona ukuthi no indawo yakho meaning ngathi indawo iyakhula sithi in terms of amanzi education lezemvelo nje uzazozibonela wedwa ukuthi no hayi lapha kuyangaliyaphila ngamafichane nakube kanjalo sacela impendulo esukade okokugcina within the community njengwante isigaba siyakula yaevuli akathimu encandanga bayithi yihozoliyantas iyakula jamagina pastures abafana abancane injalo singabameleli na now why can't just come out like abafana eager to perform abafana they are eager to perform at any level so loko zikufaka ku ministry ya sports please give us inake bono siyabo
sanibonani balandeli bestudio 7 kuyahlupha owezandzana iyashiyashiza problem bathi ezimbabwe ifree condom ezimbabwe kodwa kugijiswana ukusa kwamalanga abantu abadala besitshela amanga besabantwana into engalunganga kuthiwa abanye abantu kabafanelanga be campaign be free uchamisa abafanelanga be kanti sasilwela bani ngoba dina siya empini sasiyalwela abantwana bezibabu noma nguba kathesa kusavunywa sokufanele siswe izandla kuze kube phakathi ukuthi khona ngoba thina asinawe ama powers ukuba sizibona babe siyalwela bona ukuthi babuse kuze kube phakathi singazi kuliqiniso lingakanani lelo makuba befakelwa ama sanction besola ubuso wabo lokuthi bonifanele ukuhlobo hodwa uqembu lodwa into engavulwayo engavuhlaba wona kuthi khona ngama sanctions anje kanjani ngoba phela omunye lomunye umuntu fanele abe lilungu ezimbabwe kodwa kayikho leyo nto bafuna ukuthi aluba kuthiwa akukhulunywe bona bazwakale ukuthi hayi ngama sanctions la asenza abantu base-ebutheni America bafuna babuhlungu ngomnotho ngenotho leyo babeyihuqulu ezimbabwe bona bahuquluzi abafuni ngabo abafuni ukukhulunywa ngakho hayi zimbabwe hayi abantu abakayi azisaphiwa abantu abayibabo
salibonani kustudio 7 okhulumayo ngujay moyo ngikwelesa South Africa ngicebisa labafowe laba bafika ngapha egoli sebevuke ukungezwa kakhulu sebengenela abantu ngithi bafowethu yebo mali ngenela abantu lidinga imali yekelani kurepha lidubula abantu khathi lingamasela njani lingaubomafundanini singalibambo i-1 sizomthontisela iplastic shua lizothi bomalume into eliyenzayo asiyithandi kuhamba lingenela abantu yebo lifuna ukuya ekhaya kodwa yekelani ukutshontsha lize lihambe ligwaza abantu asike sekeleni bafowethu basekhaya hayi into eliyenzayo iyayangi sizocatshisa ikhanda ngapha lina selisenza ukuganga kodwa ngale Zimbabwe likwenzi ngoba balirada yekelanini ngajabula le audio ma ingafunda labo bayizwa abantu laba bayenza ukuganga
Salibonani. Ngiyalibingelela lonke abantu bezimbabwe. Ngibingelela bonke abase Europe, abase Africa, yonke abantu bezimbabwe. Ngiyalibingelela lonke labasiphathela loluhlelo lwestudio 7. Ngiyalibingelela. Mina namhlanje inkulumo yami engiyikhulumayo ngingumama weplant. Ngikhuluma ukubana umoya oyingcwele awungene ngaphakathi kwezinhliziyo zethu sonke bazali sikhangele ukubana izimbabwe yethu ingakhulule kanjani ebugqilini obunje singayikhulula njani ngoba ingakhululwa yithi hayi ngomunye umuntu yikho bakithi mina ngikhuluma ngifaka uNkulunkulu ngoba nguye wadala zonke izinto ngaphansi komthunzi welanga njalo uNkulunkulu kahlulwa lutho noma ungayenzani uJehova kahlulwa lutho yikho ke ngithi asibeni lombono ngaphakathi kwenhliziyo zethu nangaphandle sikhangele umuntu ongasikhululela izimbabwe kuphela izimbabwe umuntu ongasikhululela yena ngisho kuma opposition party singakhulumi ukuthi ngifuna ukukhululelwa iBulawayo ngifuna ukukhululelwa iPlumtree ngisho ukuthi sikhumbulele abantwana abezimbabwe abahluphekayo bonke yikho engikukhulumayo siyamazi simkhangele ongakhulula izimbabwe siyekele ukubamba lapha nalapha 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 kuza sisangaphi uma kungakhululekanga izimbabwe uma izano ingaphumanga embusweni kuza sisangaphi bangapi uma ingaphumanga embusweni kuzayala lokho kunje abantwana behlupheka besemazweni khumbulela umntwana ozalwa namhla khumbulela umntwana ongafundiyo esikolo khumbulela ukhumbule konke nje ngikhuluma ngiseMplumtree esikhalangeni ukhumbule ledamu lethu lelana elemabhongane ukuthi ladabuka nini angifaki izinto ezinene lingalungiswa lingalungiswa ngubani
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Joe Biden ukhangelelwe ukuya kwele Europe namuhla kumbe kusasa emhlanganweni etshiyeneyo ebalisa okulondoloza ukugugudeka komkhathi climate change. UBiden uzasuka elizweni udaba loluhlu lwendleko zikahulumende ispending bill lungakalungisiswa. UBiden ufuna ukuthi izipatsha labo somabhizimisi abathola imali eningi babhadaliswe imithelo ethe xaxa ukuze kutholakale imali yokufeza inhlelo zakhe zokwakha amabholoho imigwaqo lezakhiwo. Kulelinye ilunga lamademocrats unkosikazi Kirsten Sinema osethekasekeli inyathelo lokubhadalisa abantu laba imithelo. Ngambe uBiden engaba esehluleka ukubusa na? Lo ngumbuzo esiwubuze umnumzana Muzobanzi Ncube owakugabhu esilobela ohlala ngapha eWashington DC.
Yaye yabona mnumzana Gandhi ngendlela uMongameli Biden waphatha ngayo indlela ye team letha masocha akithi from Afghanistan back. Azange ayiphathe kuhle sibili indaba leyana ngoba uyabona ukuthi into futhi yasuka yasimphambanisa kakhulu phezu kokuthi i team letha masocha yakhe azange ibe organized ngendlela sibili eyacaca kuhle ukuthi khona kukhanye ukuthi abantu bonke okumele ukuthi bekhitshwe okokuqala amasosha wonke ngakaphumi wonke laba bantu ababencedisa ama-Americans nge-intelligence khona ngale lokutranslator e-Afghanistan. Uyabona abantu bonke laba yibo bakumele ukuthi ngabakhitshwe kuqala balungiselwa sibili kusesela amasosha konke oku-Taliban laba bengakabuyi uyabo. So into yaphambaniseka futhi yikho khona ukuthi kwasuka ba le suicide bombing leyana eyagcina ibulala amanye amasosha I think angu-11. So khona kuyana uyakwazi ukuthi uBiden kwahle kwamphambanisa sibili kakhulu ngoba uyabona ama-Americans kathanda ukuzwa kuthiwa amasosha afile and futhi amasosha lana afela khona phana e-airport yangikhona naleyani okwakuthiwa khona kula masosha vela ewagadileyo ukuthi khona abantu bagade izindege lezo. So ukuthi ngathi uzaluza hayi lapho kusekhatshana kakhulu ngoba okuyinto kwakhona you know izinto zepolitics khathesi bese sikhohlwe ngakho.
Ke sikhangele ezomumo wegciwane le-coronavirus siyabona ukuba naso kukhulunywa njalo ukuthi kungaba le ndingeko yokuthi abantu bahlatshwe enye njalo ijekiseni yesithathu. Ukubona njani lo?
Mnumzana Gande, igciwane leli ele COVID-19 libahile sibili umhlaba wonke nje jikelele and lokho libuya ngendlela ezehlukeneyo njoba sibona futhi lakhona apha e-UK sesizwa kuthiwa sokulenye okuthiwa i-Delta Plus uyabona. So into eyenzakalayo ukuthi amazwe amaningi avala ngokwehlukeneyo ngoba amanye ayesaba kakhulu okwedlula amanye and into esisenzakala kakhulu e-Asia ikuthi ama-companies amaningi e-Asia lapho thina i-America e-order khona ama-supplies amaningi ama-companies avalile amanye avula. So uyabona sokwenza ukuthi khona ezinye izinto zangikhona sezibuya mbijana njalo sezidula uyabo. So i-supply chain yesisuke yasiphambaniseka lapha ukuthi i-America isithola izinto ziphuza njalo futhi zithi sezifika sezidula. So kuthi kunje ama-petrol njoba sibona sekhwelile le zinto ema-restaurant lezitolo lapha into sezikhwelile because labo laba aba-odayo ngabe-business bafuna ukuthi benze i-profit so kumele bekhweze intengo zakhona.
Umnumzana Muzobanzi Ncube ngowakugabhu esilobela kodwa ehlala ngapha e-Washington DC. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ibandla lemthwakazi Republic Party linikeze iziphathamandla ze-United Nations ugwalo olulezikhalazo zebandla ezivalisa ukufuna ukuzibusa kwesigaba semthwakazi kunye lodaba lwegugurawundi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.